lusizi nalo umuntu oswelakeleyo bese ngisithi kulonkazana lo omncane kangaka under age ukuthi kanti ibona vela abanikazi bamabhawa kumbe amashabhini bayekelelana abantwana ababo 18 bengena kumashabhini kuthi ukuthi kona even lo mnikazi yena lo weshabhini nalo ulecala kwauqala ishabhini vele kayifunyelwa yebo siyakwazi ukuthi abantu bayadubeka kodwa ke kafake phela umthetho wokuthi kona abantu aba under 18 bengabuyi kanti into esiyenzakeleyo leyi into emangalisayo kakhulu enesilusizi kakhulu ngaloko okwenzakaleyo kodwa ke abantwana bakulezi nsuku kusizwisa ubuhlungu ukuthi kona abantwana abancane ibo abatholakala besenza lezi damezwa bebhema utshwalatshwala buntu vele kakwazi muntu ngaleyi ndlela okusho ukuthi ukuthi bavele kulama-drugs abakade beyasebenzisa yikukubona kwami mina so mina wawuqala nje ngomuntu engamuthi pipi icala ngomnikazi weshabhini kube kwavalela ngavumela abantwana abancane ukuthi babuye khonapho
amapholisa katsho lutho ngaye umnikazi weshabhini mhlawumbe kungaba kuyikuthi kazange akunanzelele yini ukuthi vele kwasekuqaleni umntwana le 16 years ubengamelanga abeseshabhini yakhe
yikho sibili ubekafanela ngabe eseshabhini umntwana lo kanti ezingaze lwambophe uvele kafanelanga ayejele baza kuyenza njani ehlala yedwa umntwana lowu akula mntu okwaziyo kathesi ngoba abantwana bakulezi nsuku uvele ngabezwa akuba abantwana okuncane kancane yikho kwenzini ukungezwa okunye ngaze ukubone la so lawa amapholisa nje kuyakufuzeleni uma besenza ama-patrols abo la bekhangele ukuthi bona kade vele lapha endaweni ezinje ezinje abantwana laba bayenzani osokuhlupha kathesi lawo amapholisa ngabasasebenzi bekhululekile sebomkuyekela izinto zisenzakala ngabasela ndaba lakho bathi bebeyazibonela kona gani kuyabe sukuthi kuzokwenzeka le nto enje yikho lapho sebeqalisa ukungenela
yebo silayo yonke imininingwane yokuthi kuyini kahle kahle okwenze wagwazwa lo owesilisa kodwa nxa sikukhangela ngelinye icele kungenzeka yini mhlonitsha ukuthi umsolwa mhlawumbe ubezama ukuzivikela laye kokunye
uyabona into eyenzakalayo lapha kaninginingi abantu laba ubone sebefika endaweni zokugwaza naso nabantu abaye bethandana umuntu laye bethandana nomntwana owe-under age umntwana wangkona vele sesiyisigebenga bengezwa so into ekhona khonapha nje sikukhangele akula muntu ongapho kugwazi umuntu nje behlezi nje konapha lapho kusukuma akwazi umuntu akwenzakali lokhu abantu layayayifike bayebakade bethandana basebehluleka ukuzwisisana khonapha kumbe sebethathelana ababoyfriend kumbe i-girlfriend khonapha yikho mina ukubona okwami engikwenzayo khonapha ukuthi khona kuvele somewhere khonapha